Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Solanja 2025 ngotabo kancube endabeni zethu namhlanje abakubandla lezanuphefatha kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli masamnanga kwaqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka 2028 abaphikisa abantu bethusa ukuxokozela okukubandla lezanuphefa zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanuPF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 owuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanuPF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kuningi. Ibandla lezanuPF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudinga leli lizwe kwaba lezinto eziningi kula uphuma kwesipa kusiba nalokhu lalokuyana kusekuba umgagawo kusiba lokhu lalokuyana kusakuze kuzofika lakhathi esikungani sasayifelandayo lendaba enokuthi ube leyunithi kodwa ekucineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zakhona ngaleyo ndlela thina kubandla lezanuPF sawantulozi kuthini intuthu ethungayo uzafanele ukuthi lungisiwe kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bezinkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanuPF ngeke zidileke. Unganikinika ukuthi insizi kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu sebebonane ngayo sizwe bayiqine labo sebekuzwisisa kugcine vele izanuPF imuva lisiyaphambili. IzanuPF basebebadlekapho kuzikazidilayo. Kena ukukhangela ukuthi kuzalungiseka konke kolo abantu abamanga abantu abathulanga lama planets awezwa lokho ngokumlalazi lakho siyakuzwa kodwa iqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe zinye ekucabangeni kwabo
kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo.
So siyamuthi nxa sinakekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo kodwa esikubonayo thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisana ibandla lezanuPF likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanuPF kube nabantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje ndozazuyeqe umthetho welambana laphana yikho khona okuyalo mkhondo kodwa usezokudilizeiz ibala kodwa sukuma la esethatha isikhandi selisa omunye kuyalo kubangwanjeje okungathiwa sokubanga ukuthi nabantu bazachitha igazi lakho kuyabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezanuPF, ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla lezanuPF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi uMnangagwa akahambi ngibona kuzachitheka igazi kuzahotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo ezinsukwini nje njengoba sesibonele ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunisa intuthu bazabonke benzeni ngazo indlela vela badila ngayo ukuthi laba bathunisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njona ngitshilo kuvele kwindaba yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusifikela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sesithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame usolvena ama-critical problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke okubahluphayo
udlame awuzake lulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU-PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngimile ingadi ngale e-station yomindlu akukha lolu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu. Izulile lelo la. Elakusasa akwazi. Ngabe khona abazweleyo ngosedrobheni emphasele i-10 kg. Sesidla kanye ngelanga njengenjengani.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi abazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje engayitholi imali vele sesiyakhona ngasekhuhlangeni ngomzali wakhe kodwa mina nxa kunomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nanko kuyi $5 ngingathenga umakhelwane ushiye ngalale ngendlala mana lami njalo ngishiyele khona kwenzalo isikhona sishiye kuzithi sinyasithola ukuphila.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla okuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuya inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abaningi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izinto anika abantu i-staple food, staple diet. Anika amabele banike okube ingqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma ngilile so ekunganikanga uzolahlela yini. So uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathesi abaningi laba bathi asisayi emathoyilethi so silama incidents abantu bathi ah mina ngisayi ethoyilethi sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ke inkukhu inasezisibuya sibili azongena lasemakhaya. ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima. So kumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu sihlale phakathi singasaphumi phaya. Ikukudumbu ngaba la inkukhu manje lakho ukuthi ifake phakathi kwesilungu ungelakudla uzayinikana kuba nzima. Kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhote la izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilungu eminye imizi kayo akula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi usitshengisiwe Sifanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidipho seziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana na Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyakezayo uholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi eUkraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile eUkraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Valomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo valamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi kaTrump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo ezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udabalolo luqoqwe nguAnita Powell lalethulela yimi udaba kaNcube owe Studio 7. Obakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukansila khona ngaleke ePhilabhosi. Kule lapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Ngimele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kakhulu sizwe namhla hayi ayaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama wafike chochobele, kube phakathi kwabanye umama ubone chochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lakho.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Iye kwenziwa kuyini?
Kokunye baba, obaba kanye balobukhweli, balobukhweli, bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha, akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwesesilayo
ye bantu yikho kugcina kuhlupha
kakhulunabantu sefake ngephethekeleni khululekile
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo
obaba kabakhulu bathi labomama bayasidelela bathi omama bayasidelela okubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi ubaba omunye uyaqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukeleki umama khonakho yini esikuthathathi kumama umnikazeleni akumkhiphele igogokele umama yeni umama lo umama ngokwesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini kambe kuyi-abhuyusa into esegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama labo bahloniphe obaba into zakhona zihambe zo ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu abe lakanye obaba eceleni ubaba labo ekhona ekhaya
nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho
le ndaba enjalo yayisifuna abadala abadala sibili ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasambona njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lo mama lathandayo egumeni umuzi wakhona uyabe ubusisekile nxa kunjalo
akuba khuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la
bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho. Kuhloniphe umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho. Ngoba wamkhiphile, wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo. Kodwa siwuthethile lapha namntu ekhaya usimbona lokhu nalokhu kuhlenibi kuhlenichapa kasagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngempilo uwathiwa ngokubekezela ngothando
ukuthi kambe kusakhona yini khonokho okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona ba kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-fastrate ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabona lithanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyekalahle omunye laba batsha abaningani angikwazi ukuthi umoya lesiwazela omunye layithi kami ngiyahamba ngiyichingekwento omunye layithi ngiyathatha omunye umfazi bathike kadeni kake ngizaaonoko abantu babethandana izikazi bayelahlami kodwa khona bekhulu kalahlani bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda kulezo ngibuya behlabela bevela khonale ngibambe izandla
ubone ke Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eVilabosi njalo ingcwethi kwezamasiko esintu. Ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekele mhlanga weStudio 7 aye walamhlanga kwanele.
Okakhathesi siye njalo kuntungameli nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguntungameli nkomo. Lamhlanje sise Beitbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha. UChrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo. Ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge, iBeitbridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
IBeitbridge lona lithi labo abalenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto bababeke izandla, akutsho ukuthi sibashaye. Akula lalapho izinto ezisontweni esibona khona eBhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya, ukhutshwa ngokuthandazelo. So njengama-residence thina sithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale. Inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumele angavunyelwe be-operator. Uhulumeni ngalo bayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimiswe. Ichurch yona leyo ingamiswa, amanye amabandla azafunda khonapho.
Zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBeitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho?
Ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhona sibizwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili njengami ngibheke ngayizwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise enjani, ngi-church enjani ekhaya abazalwane isithi ikhipha imumoya. Thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara. Ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya khona uyaphuma njani, njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu.
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga. Kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni. Khona ngapha likaze lizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho?
Hathi okunjengalokho ukuthi kwamaphasal siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani, abanye bedlisa odivi, hhayi lapha ebhadi bafika kesahlangane nakho. Uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bale bebekukhola kunakhona yese bekhola kwimfundiso yakena le kumbe improfita yamele kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyindozi. Abantu yabona wena le sikhuluma ngayo ZCC futhi ukuthi asiye yakuqala abantu beshaya. Wakhona abashaweyo abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lo monakalo. Le isiphuma ngoba kusuke kwaba lo monakalo. So hayi lapha sike singakeyahlangani lakhe kangako kungaba kukhona but abantu bezithulela nje ngoba bayebekholwa kukho. Ama-churchi asemaningi kakhulu. Uma sikhangela i-church enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nalo zamashona. Kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaka kasarejistwana. Kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthetho wami sike ngifake ifulegi yami kenabo abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo. Kathesi sekula amafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi. Asakwazi ukuthi kumbe yikho okucina kusenza ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa bakhangelele izihlaba endaweni ezingasizo amasitendi e-church aphiwe ngumamasipala. So siyakhala kakhulu, sibe siyikhuluma yonale ndaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala, sikhulume ngendaba yamabandla ayagcwele iganga lonke leli. And kuyabe kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripotwa. Nezinye iy'ndaba ezihluphayo noma singela bufakazi but ziyaphima iy'ndaba ezindaba.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankonke.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mnumzana Jabulani Makhado, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge, iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga untungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungameli Nkomo weStudio 7.
Bakithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini saseMacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizophinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Ngicikini balandeli lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala usapota umculi omncane sicela iqhubeke lisapota lati esisakhulayo lithenge ama CD lithenge ama USB lithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi ngiyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lila